uyabona uhlupho lokhona ukuthi uhulumende lo okuqhakathekile ukuthi abantu babo wasekashiye lokusokumele ngoba into xa isikwehlule akuncedi ukuthi ubambe ngamandla ngoba ngakhangela for 35 years into lokho zikhubeka zisiya phansi akulanto evukayo khathesi into zase zingani zingcono nge-inclusive government abantu sesayinxe kungani lokubelo bawina bodwa yaphela inclusive government into sesisiba wese futhi kusesibuyela ku-2008 esasuka kwefu so kusobani ukuthi abantu labakuya behlule kwinto lokho ngoba ungabona uhulumende sesiyanika abantu ama-$2 wala ukuthi bahambe laba abanye abangasomanesi lamadokotela bahamba ngani asithi uyabathwala ngemoto nalaba abathwala ngayo but kakwanisi futhi ukubathwala bonke ngoba basemaphandleni lakwezindawo akula muntu obathwalayo kuthwala basemadrobheni kuphela so it's a total failure iwehluleka kuphela usezaba kuphela ukuthi azame ukugaxela lapha nalaphayana mhlawumbe siyambuza futhi sithi nanxa wena uthola ama-$2 walawo waye ungatholi imali yabanikazi ngoba yena le imali imali yonke nxa ibala uqalisela ku-$1 usuyaphezulu so kuyajengisa ukuthi ikwehluleka sebeyehlulekile amajaha lawa kungcono bayekele ngoba into le iyabehlula
bakhona bathi bona uhulumende ukhanya kaqakathekisi impilo kaZulu nanku eqala ngokuholisa amatitshala wona akukhefu echiya odokotela labongi labongikazi uthini wena lo
ngakutsho ukuthi mhlawumbe vele amatitsha ungakhangela isikhathi esiningi yiwo aqala ngamanye abantu abaqala ukuhola lamasotsha engingakwaziyo-ke ukuthi kuhola amatitsha kuphela amasotsha ahlalisala phandleni ngoba ngabanye abantu abaqala ukuhola sonke isikhathi mbone ngani nxa kuwukuthi bakwenze ngaleyo ndlela yindlela abangabe kwenze ngayo so yikho engingathi yisizathu sakhona sona leso but okunye engingakubona yikuthi ngibona ngani uhlupho asebelalo kathesi ungakukhangelisisa very close ama-civil servants amaningi njalo futhi nama-NGOs lapha asapota khona ku-education so nxa labana abantu bengahlala phansi bengasasebenzi abantwana bengasafundi kodwa kulabantu abafake izimali zabo ukuthi bancedise imfundo yabantwana bona lakho ngamkhubaza futhi uhulumende khonokho so ngingazi-ke ukuthi bangabe basebenzisa i-criteria kodwa ngibonani i-criteria yona leyo ukuthi first come first serve vele bebehola kuqala kulabantu.